Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 18 lwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
kulusizi ukuthi sokutholakale abantwana abangafika ikhulu eJohn Talak abatholakale beligciwane leCOVID-19.
Kulabantu ababili abakobulawayo ababulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo.
Kuhlangene ama-members e-National Council ngaleyo ndlela abakhethe ukuhlangana ngayo laye ubekhona phakathi kwayo, waba lawo amathuba okubana abeke izizathu zokuthi wenzeleni lokho okubonwe ngamalunga ombutho ukuthi kuyikwephula umthetho.
Lanxa ibandla le-MDCT lisithi selaxotsha umgoqi wenhlelo zebandla uMnumzana Bhekniko Bhebhe ongomunye oncintisa ukuba ngumongameli webandla, yena uBhebhe uthi ngitsho vele kayindawo.
Bathe sebebona ke ukuthi bona undodalo vele abantu sebemfuna, abantu sebefuna yena, sebegijima ke besiyahlala kuWhatsApp besithi bayangixotsha, hayi bo bantu.
Kuhlelo lwezokulima lamhlanje sixoxa lesakhamuzi seGwanda lapho okuhlala kungani izulu ngemfanelo.
Amalungiselelo okulima lokuhlanyela azaba lukhunyana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu ababili abakobulawayo ababulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo. Lokhu kukhuphule inani lasebebhubhile elizweni lonke jikelele laya kumakhulu amabili lamachumi ayisithupha 260. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabangamachumi phose amahlanu 48 njalo ababanjwe lomkhuhlane. Phakathi kwabantu laba abalichumi lasithupha ngabeMatabeleland North kuthi abalichumi lantathu ngabakobulawayo. Kulabemaswingo abahlanu, abeMidlands abayisithupha, abayisithupha njalo abeMashonaland East, lababili abeMashonaland Central. Idolobho lakobulawayo elilabantu asebebulewe yilomkhuhlane abangamachumi phose afika ayisikhombisa 68. Kulezi nsuku yilo elikhokhela ngenani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo, kodwa eleHarare yilo elilabanengi asebetshonile abalikhulu lamashumi amabili 121. Esikolo seJohn Talak entaba zinduna kulabafundi abalikhulu asebebanjwe leli gcikwane okubangele ukuthi isikolo lesi sivalwe okwamalanga alichumi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUZ uNkosazana Melissa Chingwanangwana othi lokhu kuveza sobala ingozi yegcikwane leli ezikolo.
Kulusizi ukuthi sokutholakale abantwana abangafika ikhulu eJohn Talak abatholakale beligciwane leCOVID-19. Yasidanisa thina njengababalisi labazali ukuthi sokwenzakale into enje, into ekade ingavikeleka. Ngabe izikhalazo zababalisi lezabazali zalalelwa nguhulumende ngoba into yayivele isihlupha izinto izikolo ezingakavuli? Ngingasikhangela ukuthi kulezinto ezakhulunywa ngama-union ukuthi hayi izikolo zingakavuli vula akube labantu abazahamba bekhangela ukuthi izikolo ziyenelisa yini ukuthi zamukele abantwana lapho kuzavulwa khona izikolo. Ngazikhangele izikolo eziningi azenelisanga ukuthi zibe lakho wonke okumele kube khona, izinto lezo okuthiwa ngama PPEs okumele zibe khona ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. Kulusizi njalo ukuthi ngazikhangela iJohn Talak isikolo esikhulu kutshengisela ukuthi polezi ezincane ye ezingeke zenelisa ukuthenga kumbe zibe lama manje amela bekhona ukuthi abantwana begeze izandla landani okunye okudingakalayo. Pho kwenzakalani ezikoleni lezi ezincane?
Singathi lokhu kuveza yini ukwehluleka kukahulumende lezikolo ukuvikela abantwana?
Izikolo zingakavulwa. Ngiyakhumbula ngihlanganiso zababalisi ezinjenge-ATUS le-PTUZ zaxwayisa uhulumende ukuthi phambi kokuthi izikolo zingakavulwa kube labantu abazabhoda bekhangela ukuthi izikolo ziyenelisa yini ukwamukela abantwana. Abantu laba bebhode njalo bekhangela ukuthi zonke into ekumele zibe khona zikhona yini, into ezinjengamanzi lezindlu zokufundela ezenelisayo ukuthi abantwana bengaminyani.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngwenhlanganiso emela ababalisi amagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUS. Untungameli uxoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube.
Oyedwa nje umntwana ogulayo kuyinto engaphathi kahle abantu bonke thina njengabazali, eyethusa abantwana yenze besaba ukuya ezikolo. Kuyadingeka ukuthi uhulumende aphakamise indlela asebenza ngayo, asebenze gadalala ukuba kuguquke indlela eyingozi kangaka. Kwelatshwe labo bantwana baphume kungabi khona olahlekelwa yikuphila kwakhe, kwelatshwe otitshala, kwelatshwe izisebenzi zesikolo, kuvikeleke bonke abantu ntwana namatitshala ezikolo zonke elizweni, kuvikeleke bonke abantu bezimbabo. Kuqakathekile ukuthi lokho kubonakala ukuthi kuyenziwa, ngokuba nxa kuzahamba ngalendlela kuza kwethusa abantu bagcine besesaba ukufunda abantwana. Kuyadingeka ukuthi abazali lehulumende babambisane baguqule lesi simo esiyingozi kangaka.
Ukumemetheka kwalomkhuhlane singathi kuvezani?
Ukumemetheka komkhuhlane lo kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kenze konke afanele ukuthi ngabe uyakwenza ukuba avikele abantwana besikolo, ngokuba uthiyele izikolo, wathiyela amatitshala. Amatitshala sikhuluma nje asetoyitoyini adinga imali, ngakho ke abantwana basele bodwa kule ngozi enkulu kakhulu kuma-boarding, kuma-high school, kuma-primary school, kuyo yonke indawo.
Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor. Lokhu sikudaba lunye umphathintambo obona ngezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele idale lekhabhinethi izolo ntambama ukuthi kufanele izikolo ezicabangela ukuthi kulabantwana abale coronavirus njalo zingelamtshina eyeneleyo eyokubahlola zivalwe besahlolwa, njalo kubuyele labo abazatholakala bengelalo leli gcikwane. Umqondisi we-Christian Alliance umfundisi uSenis Vanda uxoxe loSithandekile Mhlanga weStudio 7 waqala ngokumchasisela ngokwenziwe inhlanganiso yakhe esikolo seJohn Talak.
Sihambile safika esikolo seNgwenya eJohn Talak, sisebenze labaphathi besikolo ukuthi sisizane ngesimo abakiso sona. Into esiyenzileyo sihambise ama snapsack packs ukuthi bekwanise ukuthi nxa kungena izimota bafefeze, kumbe nxa kungena abantu bafefeze kubulale leli gciwane le COVID-19. Njalo sibanike i-all purpose cleaner ezingu 10 by 5 liters apho on daily basis bebe clean up, disinfectwa ama classrooms la konke lapha abantu abahamba khona, ama dormitories abakhona, ngoba kutsho ukuthi limit eyokusebenzisa ukubulala leli gciwane nxa abantu bekoroba be clean ama rooms abo iyabe sifunakala siba mningi ngelanga langenanga. Yikho sibanikile, njalo sibanike lama sepa lama toothpaste, njalo sananzelela ukuthi abantwana abangamantombazana bangadinga impahla zabo singathi ngama sanitary pads. Sibanika ngo-96, sabanika njalo lamabhakethi okuthi bekwanise ukugeza behlukanisene lokugeza izandla. Njalo silosizo lokuthi abafundisi bakwanise ukukhulumisana labantwana aba-affected befonele khonapha kumatisha lasesikolo be-office psychosocial support, ngoba siyakwazi nxa sokuthiwana selivalelwe esikolo lonke litholakale lile COVID, abantu valo ingqondo yabe sididene, kuyabe kudingakala i-counseling. Njalo siyabonga ukuthi amatishala lokho ekhona ngapane niki support njalo kulabo empila kahle abakhona abakhangele lesisikolo sivaliwe akuvunyelwa ukuthi ungene loba kumbe abantu baphume phansi thini donation yethu siyenzeleke egetting khona apho phansi sibanikeza sihamba labafundisi
siyabona ukuthi inani labantu abathelelana iCOVID-19 lalo liyaqhansa kulesi sigaba seMart North anjani ama quarantine centers khona ngapho njalo liwaphathisa nga
nxa sikhangela eMadebeleni North besisizana thina le quarantine center esenyathi sibanikeza imatras sabanikeza imithi yokuthi bekwanise ukuklina indawo itshona ihlanzekile ibulalala amagciwane njalo sabanikeza amasepa lakho konke okungadingakala ukuthi kusetshenziswe ngabantu ababe bekhonapho ebubi sabanika lama buckets njalo sashiya nalokho kusetshenziswa ngomama ama-sanitary pads ukwenzela ukuthi laba ababuyayo bekwanise ukuwathola siyakwazi ukuthi abantu ababedlule ePlumtree kumbe Bike Bridge be-antimatebeleni North abaningi babaletha lapha ebubi inyathi center kuqala babesiywa lasemabhikhwa esikolo kodwa abaningi sebelethwa-ke ngapha ikanjalo lapho elupane isibhedlela sase-St Luke's laso besilungisa sibanikeza abangabe kudinga zelela ukuthi uduko solusiba khona kathesi ukuthi sesiba labantu abaningi abavele eGoli ababebuya ngapha besize eLupane kumbe besiye eNkayi kumbe besiya eTholotho ababuya bedlula ngendlela kumbe ngendawo ezingekho emthethweni njalo sesisizwa ama-report ukuthi baningi ababuya lama-certificates angaveli kudokotela umuntu engahlolwanga ukuthi lamabhasi amanye abuyayo asesithona hayi siyakwanisa ukuthi nika ama-certificate
lo ngumfundisi usenisibanda umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseLupane lanxa ibandla le-MPCT lisithi selaxotsha umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Abednego Bebe ongomunye wabancintisa ukuba ngumongameli webandla yena uBebe uthi ngitsho vele kayindawo kesizwe amazwi akhe
sebesesaba ngoba kobulawayo kutshengisile ukuthi kona ke umuntu ozakhethwa ke ukuthi amele kumbe abe ngupresident wepharty nxa siya kucongress yimilo kanye engikhulumayo njalo amaprovinsi wonke abesekhulumile ke ukuthi kona bazakhetha mina ukuthi ngiye kuba ngupresident ke ku-extraordinary congress bathe sebebona ke ukuthi kona undodalo vele abantu sebemfuna abantu sebefuna yena sebegijima ke besiyahlala kuwhatsapp bangixotha hayi bo bantu angingeke ngixotshwe yiWhatsApp asenzeni izinto ezilengqondo sihloniphe abantu beMDC njalo sihloniphe lozulu wonke weZimbabwe ngoba sokusenziwa nguthoko lonkomitsho sokusitshengisa ukuthi kabasahloniphi
lo ngumnumzana Abednego Bebe ongomunye wabafuna ukuncintisa ukuba ngumongameli webandla leMDCT siphinde saxoxa lelunga lebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube othi uBebe mpela usexotshiwe
kuhlangene ama-members e-National Council ngaleyo ndlela abakhethe ukuhlangana ngayo laye ubekhona phakathi kwayo waba lawo amathuba okubana abeke izizathu zokuthi wenzeleni lokho okubonwe ngamalunga ombutho ukuthi kuyikwephula umthetho njalo kuyikutshengisela ukubana ekuwephuleni lowo mthetho akazimiselanga njalo kazilungisele lelanga ukubana aqondisise unyawo lakhe ukwenzela ukuthi umbutho uqhubekele phambili umbutho phela uqhubekela phambili ngoba abantu bezifaka bonke ngaphansi kweconstitution ingabe belembono etshiyeneyo ingabe belezifiso ezitshiyeneyo kodwa okuqakathekileyo ukuthi amalunga ombutho kuyabe kumele azifake ngaphansi komthetho ukuze kusebenzeke phela ukuze sikwanise ukudonsa kanye sidonswa lijogwe leconstitution ngakho ke nxa omunye eseza kuphuma ejokweni adonse yakhe indlela akusoze kuhambe so ubaba uBebe uphumile ejokweni wasexotshwa ke ngamalunga e-Movement for Democratic Change ku-National Council
manje kumele enzeni yena uBebe ukuze ancintise isikhundla sokuba ngumongameli webandla njengokufisa kwakhe
ekuncintiseni ukubana abe ngumongameli webandla nanto ke uhlupho osolumehlele ubaba uBebe elokuthi ufisa ukwenza isifiso sakhe lokho kuyisifiso sakhe yena njengoba uBebe kodwa umbutho ulendlela oveza ngayo izifiso zabantu njengombuthu kodwa ngoba engelabo abasekeli utholakele ukuthi ulamacala ukuthi kalandele iconstitution waseqotshwa ke ephathini ibandla le MDC lilesiko nje elokuthi umuntu kaphonga ukusukuma atiyeni sefuna ukuba ngumongameli umuntu abantu yibo abaya emuntwini bamtshele ukuba namuntu thile sukuma uhlale esihlalweni esithile
lo ke ngumnumzana Witness Dube ilunga lebandla le MDCT ubeqoqa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi idalele cabinet selivumelane ukuthi kupasiswe umthetho othiwa yi-Independent Complaints Commission Bill okuzaba ngumthetho ovumela uZulu ukuthi amangalele abezomvikela abayabe bephule ilungelo lakhe. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lithi umprofita Shepherd Bushiri wangena elizweni leSouth Africa ungekho emthethweni njalo wayengamelanga sungule isonto kulelo lizwe. UBushiri lonkosikazi wakhe uMary babaleka kwele South Africa kumalanga amalithwana asanda kwedlula ngemva kokwetheswa icala lokungethembeki. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sarbonani, sarbonani bantu be Studio 7. Ngathaba kakhulu mangeza incwadi yami bala lapha ku Studio 7. Mina ngisecholocho kosiphepha, bakithi sesidiniwe bakithi ngombuso weZANU-PF. Sesikhathele sesidiniwa sasithi senze njani. Siyadubeka kakuholwa emisebenzini abasebenzayo. Ah vela sikwathi senze njani? Abantu abasebenzayo baholisi iRTGS yena leyo ungahamba emagrosa abantu abayifuni. Irandi lakhona litholakali sisebunzimeni ungathi uyenzani uyabotshwa vela sikwazi senze njani bakithi 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 sicela uNkulunkulu kumbe ngangenela kumbe ngangenelani bakithi sesidiniwe siyahawula abantu bethu bahlezi kathesa kufundwa kuthi akulomkhuhlana sikwazi umbe umkhuhlana wakhona ukhona kumbe njani lathi sinja sikawubona lapho esikhona kithi echolotshi ukuthi sekulomuntu osekawabanjwa umkhuhlana kumbe amaplani ona lawo ukuthi kuvale ukuthi kuthiwe abantu betoyitoyi ukuthi sebediniwe ngombuso lo okhona bakithi sithole nzima sithole nzima mabakithi asikwazi ukuthi senze njani ukuthi okuzasisiza ikuphi singathi atoyitoya siyabotshwa ungathi uyakhuluma uyabotshwa so asikwazi senze njani siphilele ngaphi singathi siyakhosa siye egoli amabhoda avali senze njani bantu sadube
njani basakazi baka Studio 7 siyabonga umsebenzi elisenzela wona hayi lisiphethe sibili isizwe seZimbabwe akukho ngisho okubi siyababonga othungamizi nabanye bakhe ngithanda ukuzilethe ukuthi mina ngingubaba oleminyaka engama-57 osuka enkayi esigabeni sakumadliwa ngithanda ukuletha lokhu ukuthi hayi ubaba lowu osibusayo bo sesikhathele ngaye izinto ozenzayo wezizinto ezingasiphathiyo kasiphathi thina amaNdebele njengabantu siphatha njengamantshontsho alengiswayo nxa esithi yena uyaphanda abantu ababulawa yikukurawundi singazange sivumelane angazange axoliswe ukuthi khona bathi bekwenza lokho bakwenza ngasizathu bani so kuyikusidelela lokho ngezinye indlela kayekele kunjalo nxa engafuni ukuxolisa hayi ukuthi ayebaphanda nxa esiyabaphanda uthi khona bazalahlelwa kulelikabani iguma nxa kuyikuthi esiyabaphanda kahamba ayebalahlela emzini wakhe hatshi emzini yethu siyakhala yena uyadlala sibuhlungu safelwa abantwana babala ama-birth certificate baswele ukuthatha ama-birth certificate ngenxa yakhe wakwenzayo ngabomo khathesi ukuthi abuye phambi kwethu afika asho ukuthi hayi kwaphambaniseka ngalokhu ngalokhu kavumi kodwa yena ukuthi ufuna ukuyabangcwaba ungcwaba kwakobani kathiye usiphambanisela imikhuba yethu lathi thina esindebeleni sibe mikhuba esiyenzayo engaphathelenanga nalokhu yena ofuna ukuthi asenzele khona ofuna ukusidilizela imikhuba yethu yesintwini siyabonga.
Anibonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo akube ngankulunkulu uyahawuthela abantu bakhe aze abantu bekhe belime impela abantu beqine impela belime ngoba akula muntu ongayiboniyo le ndlala and indlala le esingene ebantwini iyothatha isikhathi eside kakhulu ukuthi iphume ngapha abantu bahlukunyezwa ngumnankagwa, bahlukunyezwa izanu PF, ngapha balala bengazibanga. So kunzima ukuthi ubuhlungu buyehle ebantwini. Abantu kabala mali, abantu kabala manzi, akula nto ekukhona nje elizweni. Izinto ziyadura, ziduliswa yiwo futhi lamasipela la barobha abantu. Imali kazitholakala emabhenki, abantu abazazi bebambe kuphi. Uyathi ngapha kuyadula, ngapha kula manzi, ilizwe livaliwe kuthiwa corona. Hayi, into zakhona uyagcina ungasayazi kuthi corona. Ngiyibona i-corona vele ngoba ingakafiki, abantu abazibulalela abantu ngabantu bezanupif, abantu babulawa ngumnankako qiniso. Kanti bangaki abantu esibefile sisho umnankako endinini? Bangaki abantu abafileyo? Bangaki abantu ababuthiweyo abasemajele? Bangaki abantu abathunjiweyo? Ukutshona nje kuthiwa corona, corona yesathu. Into eyikorona elizweni izanupif ngumnankagwa nabantu bakhe, abantu abalezenzozini, izigqupoto ezingabonisekiyo. Ilizwe kube manje ngangabantu abalesikolo, kube ngapho kuyahlalwa phansi kuboniswana ukuthi sithathe yiphi indlela esingayilungisa, esingazama ukuthi silungise ngayo ilizwe. Abantu beholisa ukudla, imali le etshontshwayo egcwele ezindlini zabo ikhithe, beholisa abantu bethingela abantu ukudla. Angeke uvalele abantu ezindlini abantu bengenakudla, njengaloku kuthiwa khona bafuna ukuvala futhi koBulawayo. Uzovalela abantu benjana abantu besemlilweni, abantu belala bengadlanga, kodwa ukukhipha igama lokuthi kufunauvala ilizwe uvala njani? Ma ungumuntu lengqondo, umuntu owafundayo, ungavalela abantu ngabantu bengadlanga? Uzibiza nge-government, i-government yani umnankako?
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump izolo ntambama uxothe isiphathamandla sogatsha lwezenzakala elizweni olwe Homeland Security umnumzana Chris Krebs ngemva kokuba uKrebs ethule imbiko ethi ukhetho olusanda kwedlulwa lwalukhululekile njalo lubalulekile kulayo zonke inketho esezethulwe elizweni leli. UTrump wethule umbiko wokuxotsha uKrebs enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uKrebs waqamba amanga ngoba kwakulokucilibezela okuningi kukhetho olusanda kwedlula. Lokhu kwenzakala ingcwethi zisithi uTrump wanceda ngokwethula uhlelo lokuthi kudingwe umuthi wokuvikela igcikwane le-coronavirus ngesiphangiphangi. Uhlelo lolu luthiwa Operation Warp Speed. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe okuningi ngodaba lwe-coronavirus kwele Melika.
Okwegcikwane le-coronavirus, mina ngibona ngathi kathesi libuye ngamandla ukwedlula lokhuyana okokuqala lapha sasiqala sikuthiwa nanto nanto. Kwakuyisonesi sikhathi kumbe khonapho ekuqaleni komnyaka. Okwakhathesi ngibona ngathi liphambili kakhulu. Ngoba lapha kithi Texas ngalesiyana isikhathi nganizange ngizwe abantu engibaziyo ababetshaywe ligcikwane. Kodwa kulesi sikhathi sesibili anginabantu abaningi zembazile engibaziyo. Angazi ukuthi kumbe kwenziwa yini, kumbe sokungumqando, kumbe sokuyini. Ngibona sebele ukuthi abantu bangathi bayalejayela, sekungathi hhayi sebelejayele. Kodwa lona ngokwalo sibili limemethekile kakhulu.
Bayakhuluma lapha abezempilakahle bathi bona kukhanya ijekiseni liyathembisa elokuvikela ukuthi umuntu abanjwe ngumkhuhlane wonalowo. Sike sezwa phambilini besithi bakhona abanye abathi abasoze balisebenzise ngoba bengalithembi. Ubona ungani kuzaba kunjalo? No,
ye, kuke kwaba lokukhulunywa khonokho ukuthi abanye besithi ijekiseni leli abalithembi. Kodwa ngibona ngathi obekusenza khona lokho bekusenziwa ikokhonokho kungathi ikuhlanganisa ijekiseni nepolitics, lokho obekusenziwa ngumongameli uTrump. Ngibona ngathi nxa sekuyikuthi umbuzo lo usuguqukile, usuthethwe ngulo upresident elect okhona uJoe Biden, akula muntu ozasola ukuthi ijekiseni leli alilunganga. Leliyala elika-Trump lingathi liyasolisa ngoba kwesinye isikhathi liyalike libe labo-bleach phakathi, libe labobani bani ukuthi lingahlaba abantu ukuthi baphile masinyane masinyane. Kona lelingathi lingelokuthi igcikwane leli liyangiphambanisa ku-business lapha, i-stock market asisahambi kuhle. kora rembola kati nga kuikuti Jackson ibuya ngesikhathi sika Biden akwala mdzoza isola
umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le studio 7 ecingweni ese Texas namhlanje siyaqhubeka ngohlelo lwethu lwezokulima sixoxa le sakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zindimkandla
ngiselelo okulima lokuhlanyela azaba lukhunyana labo abalima ngenkabi inkabi zicakile lezulu lingaze lime ziyabe zingakaqini ukuthi zingaba lamandla sibile okudonsa ikhuba okuzwayo kanti-ke okwenhlanyelo lemvundisi fertilizer yikho lakho okunye-ke okuphezulu kakhulu okuzakwenza ukuthi abantu lanxa bengafisa ukuthi balime bahlanyele belungiselela isivuno akulalutho ozaba khona ngoba imali ebantwini kayikho inhlanyelo kayithengeki le fertilizer yakhona kayithengeki amalungiselelo angazake aze aphuthe elungile ngesimo lesi esikhona
akhona yini amacebo abangayenza abalimi ngalesi sikhathi sokudula kwenhlanyelo lemfundiso ungabacebisani
amacebo angaba khona ukuthi mhlawumbe abantu benze lokuthiwa inkazatho ukuthi lowo zuza angabe kuzuzile khona kokuthi uthwane ahlanganise lo makhelwane wakhe bahlanganise labanye njalo bathenge nje engathi benza ilima lokuthenga inhlanyelo ngoba nxa bengenzanga njalo hayi kuzaba lukhuni ngakho kungaba ngcono simpile ukuthi abantu bahlanganise ongamapeni khona lokhu abalakho bathenge lokhu abangakwenelisa ukuthi lo lalo enelisi ukuzuza wokutholisela lanxa ungasoze kuyigoqele yonke insimu kodwa soze kufanane abalenhlanhla-ke labo belomnyama ubana imingcele ivaliwe
abezomkhathi bathi bona kukhanya lo umnyaka izulu liyabalise liyenele uyavumelana lakho yini lokhu nxa ukhangele wena umkhathi ukuthi unjani ngalesi sikhathi ngale inyanga
ngingacishe mvumelane labo ukuthi hayi lona mhlawumbe izawuba ngcono kulale isikhathi esedlule kuso esezulu labe lingazange libe lizulu elenelisa ukuthi abantu balime sibili bavune ngikhuluma kunje nje khathesi ngilapha eGwanda libambile livalile kodwa-ke engikwesabelayo ukuthi lapho ilanga lakhona elivuleka khona khathesi lishaya liqothule le nhlanyelo nale yabe ihlanyelwe ingatsha okunye kuyathela phansi lalezi zizitshalo lokungamadamanyana ngathi kulamanzi sokomile ye lingaba khona izulu kodwa ngibona okunye okungaliphambanisa kumbe ongaphambanisa amanzi ezulu lelo ikuthisa lokho sokukhona kweliminyaka ngoba kungathi kuyathisa kuyathisa
ngokubona kwakho ngesiphi isikhathi esilungele ukuthi abantu baqale ukuhlanyela njengoba umkhathi ungasahambi ngendlela ejwayelekileyo kumele baphangise na ukulima kumbe bangani bayayekethisa kancinyane
lo ngumbuzo olukhunyana kodwa-ke mina owami umbono uthi abantu nxa belima khathesi bangaze benza lokhuyana ebesikwenza izulu esikwakusenza ngaphambilini kuthi umntatha ahlanyele alime insimu yakhe yonke isikhathi sinye ngibona ngathi njengoba ngisitho lingathi liyana kwezinye indawo umuntu angahlanyela nxa elayo inhlanyelo ahlanyele okuyingxenye kwensimu yakhe alinde abontu uhamba njani abuye aphinde futhi engxenye emva kwamaviki amabili amathathu ame abe sekuqedisa-ke engxenye ngemva kwamaviki amanye futhi amathathu engishoyo ukuthi mina ngombono wami kumele amabele ahlanyelwe ethiyelana isikhathi ukwenzela ukuthi ungakhutha kuleli hlandla lokuqala engxenye ungadoba kwelesibili
umnumzana Thandeko Zindimkandla isakhamuzi seGwanda esigabeni seMatabeleland South ubekhuluma le studio 7 ecingweni eseGwanda asidibaneni njalo kuhlelo lwezokulima kusasa Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Kulabantu ababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lanxa ibandla le-MDCT lisithi selaxotsha umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe ongomunye oncintisa ukuba ngumongameli webandla, yena uBebe uthi ngitsho vele kayindawo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.